ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i-opposition izabuyela iqine ibe indlela eyiyo eyiyo yona ngo 2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time kuhistory yeZimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalabo abantu abakhangelele abathi ngama pro democracy movement ukhangeleleke ukuthi iZimbabwe ingxenye mhlawumbe ingathola isisombululo kusiya phambili.
Mnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ngani kuzathwalisa nzima yini ibandla lezano PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda ngiyamuzwa uyakhuluma, ngilalela la. Ayisiwo umkhonto eminingi ebulala isilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu, ayisiyo ezagwaza isilwane, iyagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Nga ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo. I-ZANU-PF ikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population, yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million. Yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year, lakathe siyiyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, abakayimpota abanye abantu, lokhu besebenzisa bona abantu. Ngakade i-MDC ivotele abantu abayi 1 million, bacuphelene bonke ku 1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100, babe ngu 15 bonke babuyele ku 1 million khona phangqe. I-ZANU-PF iwine nge 1.5 million iyasali lokho injalo le 1.5 million eneyibambileyo.
Hayi, kuyozwakala. Nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Ukomrade Mdala ulibala into eyodwa. Into esuka ilibala ukomrade Mdala yikuthi kulabantu abangasake bavote ekugatsholutsha, kulabantu akade bengavoti ngoba becululwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbhalo omele akhokhele njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngapha. Ukomrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula, kade sibona bodwa bahlephana nsuku zonke kupolitic bureau siyananzelela. So ngibona nganase isilwane esesilaso sizesenkinga laso, okutho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesisidala, asisela mazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uyakukhombeza Mdala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamahoveti kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka bayaluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo isicele futhi bayaphunguka. So ngibona ngani i-analysis yakhe ayikho concede ukuthi kule new generation yabantu abatsha abayibo kade simbona ubephebhizi bona bezama ukuthi bababuthelele. Kanti labo abantu abatsha ngabantu abatsha esikhuluma ngabo abafrustrated, abangelamsebenzi, abafundileyo, abaphelesikhwili ngemayelana leZANU-PF.
Ye, ungasipha-ke yakho
ukuthihayi akunjalo Bodoza, lesi silwane okhuluma ngaso kayisiso leso sicabangelayo. Anyway, uthi khona kulabantwana abatsha abazalwayo, abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga i-coalition, abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga ama-opposition, neither ubazalele i-ZANU-PF. Ngabantwana abakhethayo lapho abafuna ukuya khona. Ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namuhla, yinto esadabuka lathi siyifica injalo. Obabamkhulu basizalo bazalo obaba bazala thina lasesizela abanye siyaqhubeka. Okuqakathekile ukuthi sibangaki balabantu abangani. Ukhuluma ne-coalition kadesi kayeka abafiki lokungena nje ofuneni abangeni, sebehlele bangelana bengaphandle ukuthi imbani ozakhokhela. Ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbani ozakhokhela, lakathe singamabali i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi ilo mgaka, i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili, i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi youth ile women's league. Bona lakhe singabakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth, ngubani ozakhokhela i-women's league.
Mnumzana Sibanda uthini wena? Nanku ubaba uMlali uyakhuluma ukubana hayi isilwane lesi lokhu siluma.
Isilwane lesi lokhu esiluma kangeyali. Into eyenza silume ukuthi ngabe kungela abazingeli abaphethe imkhonto. Abazingeli bebexabana bona bodwa, so nxa abazingeli sebebuyisene bavumelane ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi singela. Ngisibona bona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya sona ngwasi sanelis bavele bona bayadlephana bona ukomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayatrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphumele sisombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba izanu PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and kabafuni ukuvuma ukuthi sebekhulile njengoba kade sala nje ubaba Umlala ukuthi sebekhulile labo ngabahambi bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sithathe ilizwe la njengabantu abatsha silise phambili.